Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Lami ngithathele lithuba ngibonga uJonga Kandemiri obesipha indaba ngolimi lwesishona. Elingali tshona njani izulukandaba ulamukela ngenjabulo enkulu emsakazweni weStudio 7 ngolwesithathu mhlazi ku-29 kwenkwezi 2024 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, abalilungelo lokuvota abavotile lamhla kwele South Africa kukhetho olubikwa ngabe Commission Electoral Commission of South Africa luqhutshwe kuhle. AbeZimstats bathi intengo yezinto ehlelwe ngedola leMelika ikhuphuke ngesilinganiso sokuthathu lengxenye ekhulwini 3.5% kulinyanga nxa kuqathaniswa lesikhathi esifanayo nyakenye. Idale lejuri ngapha kweleMelika liqale lamuhla ukuhluza ubufakazi kucala eletheswa wayengumongameli uMnumzana Donald Trump elokuvala umlomo ontombazana ophilayo ukuziveza umzimba emphakathini uStormy Daniels. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Abalelungelo lokuvota abavotile lamuhla kwele South Africa kukhetho lapha iCommission ebona ngokuqutshwa kwalo Electoral Commission of South Africa kanye labanye abakhulumele Studio 7 abathi luqutshwe ngokuthula. Kodwa kube lokukhonona kwezinye izigaba zelizwe kulandela ukucithwa kwemitshina yokuvota. Esigabeni seLimpopo eseShego, ezinye izizalwane zikhale ngokuma emzileni okwamahola amane. Omunye walabo abakhale ngokuma isikhathi eside emndwendweni lezi ngumnumzana Julius Malema, umkhokheli webandla le-EFF. Yena othi ukuma ukucitshwa lokhu kukhanya kwenzwa ngabomu ukwenzela ukuthi kwengezelelwe ilanga lokuvota. Okuningi ngalokhu asikuzweni kudaba esilethulelwa nguSithandekile Mhlanga weStudio 7.
Omunye ohlole ukuqhutshwa kwalolu khetho ezumele ngunkosazana Kethiwe Bebe olwela ilungelo loluntu njalo elilunga lemthwakazi Republic Party.
Ngilapha eWitbank lami eMpumalanga province. Hayi, bengise polling station since ekuseni from as early as u-half 7 abantu besebecalile ukuza kulokuthula amapholisa yebo akhona ayahamba-hamba nje. They are monitoring iphisi, IQ yebo amalayini kule ndwendwe sibili bazwile abantu ngobunengi. Kukhanya nje futhi hayi kuhlelekile ngoba nezitulo lapha ngiyazibona ezipreserved for the elderly, the pregnant, the disabled. Kunama tent lapha engingathi like okungama sheds. Ya kunembona ADA la manje nje amabandla atshiyeneyo labe emthenya babona labo banetafula labo lapha. Into eyenzakalayo bathi ba-checker ibizo lakho ku-list. Bonke abayenza same job, whether wena ufuna ukuvotela i-DA uyakhona ukuthi uhambe etafuleni le-MK uma ufika usiza balaphana ba-checker ibizo kuphela. Then stage 2 sungena laphana sebe-verifya i-ID yakho. Susiyangena phakathi sizivotela ke uyi-1. Mina ngibone i-spirit of togetherness. Ngoba amatenti la lamathebulu lawa, they are not campaigning, but they are assisting people. So ngunanzelele khonokho into engekho kithi. Bayavota sibili labamhlophe nyababona bayezile ngobunengi. Angazi laba sibabiza amathawutha. So nginanzelele ukuthi obhuti laba ngabantu bokuthi abasebenzi, but ngelanga le-election namuhla bathole ama-peace job lapha bayabancedisa ukuphakha izimoto, abagqoke amabhibhi angikhona. EZimbabwe nje isikhathi esiningi mina mbona ingani abantu abathola ama-peace job nxa kuyisikhathi sokhetho. Yibona laba ama-observers, uyabevele umuntu ele-profession of some sort.
Umhlali weDurban eyinzalo ye-South Africa usichasisela ngendlela avote ngayo.
Ngivotela uZuma ngene ngivote kahle sesobheka imisebenzi esiyicelayo ukuthi sesizoyithola nethemba lokuthi sizoyithola imisebenzi namanzi eshoda ngawo sizowathola nomgwaqo nogesi.
Asizweni umbono wengcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Zenzo Nkomo ngokungenzakala ngemva kwalolu khetho.
Uma i-ANC ingase ithole ngaphezu kuka-45% uthi izoya ufuna ukubambisana naqembu elincane cathangelwa kakhulu e-IFP, Inkatha Freedom Party. Yiwo amaqembu angadlalela ko-5 kusiya phansi, nayo i-Action SA lela Mashaba noBosa ngenye uRise South Africa namaqembu amasha wonke lawo. Kodwa ingehla kakhulu ingagcina ibambisana nenye yalawa amanye amathathu engiwashileyo, iDA, umkhonto wesizwe noma i-EFF.
Ngemva kwalolu khetho, amalunga edale lephalamende azavotela umholi walo, okwande ukuthi avele kulabo abaningi kuleli dale oza kuba ngumongameli welizwe. Imele Studio 7 ngise Washington, ngingusithandekile Mhlanga.
The Voice of America,
uhlangothi olubona ngezamanani olwezimstats luthi intengo yempahla ehlelwe ngedola lakwele Melika ikhuphuke ngesilinganiso sokuthathu lengxenye ekhulwini 3.5% kulinyanga nqa kuqathaniswa lesikhathi esifanayo nyakenye. Kodwa lolu gatsha luthi ngemali yeZimbabwe esanda kwethulwa iZimbabwe Gold intengo zehlile ngokwedlule kancane okubili ekhulwini 2.4%. Ingcwethi kwezenotho zithi ukwehla kwentengo ngedola leMelika lokhu kukhomba sobala ukuthi umnotho weZimbabwe usesimeni esibi. Zithi njalo azivumelani lombiko wokuthi intengo zehlile ngemali yeZimbabwe ngoba idola leMelika yilo elisetshenziswa kakhulu elizweni. Omunye wabalombono lo ngumnumzana Efidlela Ncube, yena ukhokhela njalo inhlanganiso emela abathengi eNational Consumer Rights Association.
Abantu bagxothana lentengo abangayenelisiyo yezinto zonke abazidingayo, abahlangani lemisebenzi, abahlangani lezinto abazenelisayo, bathwele amagabha avuzayo. Balutshwana abantu abavele bethenga zona lezi zinto usuku ngosuku ngoba abaningi vele sebakhohlwa ngazo, bengazenelisi, bengenelisi ukulala bedlile, bengenelisi ukuthi badle lokho abakuthandayo, bafundise abantwana baye ezibhedlela ngendlela efaneleyo.
Inxa ungapha umzekeliso Ncube, izinto ezifana lempuphu, othukela, osinkwa, izinto ezimqoka empilweni kaZulu zibiza malini?
Kuya ngokuthi kungaphi lapho umuntu abethenga khona, ngokuba intengo yezinto iyahlukana ngezindawo. Kodwa nje nxa sikhuluma ngempuphu, umuntu osedolobheni endaweni lapho kuthiwa kuchiphe khona iyabe yi-$6 elemali phezulu ngamadola eMelika, ichukela lizabe limchaya i-$3 edlileyo. Kusiya ngokuthi ungaphi, kwezinye indawo kuyadula kakhulu okwedlula lokho. Into eqakathekileyo ukuthi sikwazi ukuthi leyo mali abantu vele kabayiholi kabayizuzi. Ukwandisa kukahulumende ukuxoxa ngentengo engakhangela ukuthi abantu vele bayenelisa lezo zinto yini, balemsebenzi yini, kuyaphazamisa ukucabanga elizweni. Into eqakathekileyo ukuthi sibone ukuthi kule economy esebenzayo abantu balemsebenzi, balemali yokuthenga ngendlela efaneleyo.
Imali yeziki yona isitholakala kuhle yini, ngoba emalangeni adluleyo ibisilela nje ingatholakali ngemfanelo?
Iziki lokho abantu belizwa ngamahongahonga, abaningi vela bakaliboni labasedolobheni abalazi abakazi balibona, bezwe kukhulunywa ngalo, babone emanyuzipepheni, babone eredweni, bezwe eredweni, babone ku-TV ukuthi kuthiwa kuleziki, kodwa abakahlangani lalo, abakathengi ngalo. Ngakho-ke liseyingxoxo nje ebantwini abaningi. Khona lokhu kuyinkinga kakhulu, ngokuba imali ingabuya ngalindlela kwenza ukuthi abantu balahlekelwe liyithemba kuyo, base becabanga ukuthi kukhona okungalunganga ngaleyo mali, ngokunjalo bangayithembi. Nxa bengasayithembi ilahlekelwe amandla, iqinisa ifana lalezi ezidlulileyo. Hulumende kufanele kulungise khona lokho kungakonakali kakhulu okwedlula lokho, ngokuba ngokuya kwesikhathi kuzabe sekunzima ukuthi kulungiswe. Ingahlala imali ingabonakali, ithenjiswa kodwa ingafika ebantwini.
lo ke ngumnomzana efidlela Ncube umkhokheli wenhlanganiso emela abathengi eNational Consumer Rights Association ubexoxa lo ntungameli inkomo Studio 7 ekobulawayo. Ezinye izizalwane zeZimbabwe sezifuya imbuzi njengendlela yokuziphilisa kanye lokulwisana lendubo ezilethwa ukuguquka komkhathi kakhulu endaweni ezivele zingatholi izulu elinengi kakhulu. Omunye wabalimi laba ngunkosikazi Sifiso Sibanda Akbetorwaka oweplazini leVulembe eFort Erickson esabelweni seMathabeleland South. Unkosikazi Akbetorwaka uxoxa lo Tabo kaNcube Studio 7 ngokuqakatheka kokufuya imbuzi ngalesi sikhathi lizwe likhangelane lodubo lwesomiso.
Imbuzi zadalelwa ukuthi ziphile lapho okungani khona izulu, ngoba lapho kunakhona izulu zi-drought resistant ngokudalwa kwazo. Njalo kodwa lapho okunakhona kakhulu izulu ziyaphanga zijayele indawo, but kuyabe kule ndlela eyabe kufanele ziphathwe ngayo nxa kuyukuthi zitholakala endaweni enakakhulu izulu. So ngokuthiwa sithi zi-adaptable. Yikho kwenza kube lula ukugcina imbuzi ngenxa yokuthi zi-adaptable.
Kubalimi abasendaweni ezivele zingani izulu njalo sekusiba lodubo olukhulu ngenxa yokuthi kulokuguquka komumo womkhathi, lingathini kibo?
Abalimi babafuyi bembuzi abasendaweni engalizulu siyabakhuthaza ukuthi bahlanyele izinto, kumbe singathi umumbu, kumbe amabele, kumbe inyawu lapho zingabe zilungile, amahlanga alungile aphiwa imbuzi ngezikhathi zobunzima xa kuyukuthi egangela kuphela luphi. Njalo ubuhle bakhona yukuthi imbuzi yathi ziyazizela ogagu izihlahla zelezi ezeganga zilungile kakhulu embuzini.
Yiziphi ezinye izinto eziqakathekileyo elizifundisa abalimi ukuthi babe besebenzisa ngalesi sikhathi kulesomiso?
Ekufundiseni kwethu asikhangeleli kuphela isikhathi sobunzima njengalesi sikuso, kusukela phansi vele, kusukela ekugcineni kwamazinyane. Abafisi abafundisa ukugcina amazinyane, ngoba amazinyane yiwo esithi profit yethu ekufuyeni imbuzi.
Inyama yembuzi iyathengwa na?
Inyama yembuzi vele yona ayitholakali, zile shortage yenyama yembuzi. Yikho sikhuthaza abantu ukuthi bafuye imbuzi. Kunjenje ungeke wangena edrobheni koBulawayo ungene loba yiphi ibhuji ufike ukuthi ufuna inyama yembuzi, ungeke uyithole. Yikho kusitshengisela ukuthi imbuzi zilokushota okuthize. Njalo abantu bengathi hayi zikhona ziningi eziphaleni, kodwa for abantu abaningi abenelisi ukuthi baye eziphaleni bayethenga imbuzi yonke ephilayo.
Unkosikazi Sifiso Akbetorwaka ngumlimi eplazini leBuleme elise Fort Rickson obesecingweni lo Tabo kaNcube Studio 7 ekhona le eFort Rickson. Usendleleni yokusila umnumzana Abraham Nkomo osala esebuhlungwini obukhulu ngemva kokuhlinzwa ngodokotela okungaqondanga kwesinye isibhedlela seHaveron kwele Botswana, lapho ayexotshwe khona ngenxa yokuthi wayengela maphepha amnikeza imvumo yokuba kulelo lizwe. Intatheli zindaba iStudio 7 umqondisi Dube usipha lolu daba ngokugcweleyo seHaveron khonale eBotswana.
Ngemva kokuba umsakazo weStudio 7 usakaze udaba lukaNkomo kwaba losizo olukhulu olwenziwa ngabeZimbabwe abahlala ekhala basebenza emazweni athiyeneyo, uNkomo waba lesilonda esibi kulandela ukuhlinzwa kwakhe kubi ngodokotela iPrincess Marina. Wayekhala ngobuhlungu emathunjini. UNkomo wayengela maphepha ukuhlala kwele Botswana, wakhitshwa esibhedlela besithi abangeke beqhubeke bemnika imithi ngenxa yesimo sakhe sokuswela amaphepha. Ophathise kakhulu imuli yakonkomo ngesikhathi somkhuhlane umnumzana Sibusiso Limukani Dube utho wakhathesi sokungconoba kulabantu abaningi abancedela undoda kulandela ukusakazwa kodaba lakhe umsakazo weStudio 7 kodwa uthi noma nje bathola incwadi ofisini yomeli weZimbabwe leBotswana uthi ayibancedanga kakhulu ngoba esibhedlela belokhu besithi umkomo ngumuntu wangena elizweni ongekho emthethweni
incwadi leyo ikhomba ukuthi aye eZimbabwe hayi ukuthi ancediswe kumbe ini so into nje ukuthi is like itikiti lebhasi nje ukuthi angene ebhasini aye ekhaya yikho sihlangana lapho masifika khona ngale emarina basichingela kuyaliwa nje ngoba somezithi basibophise futhi ngathi hayi lina yenzanele kucabangayo but umuntu lo uyagula nika kwanisa uhamba eZimbabwe enje so sidlala sihlangana lapho amatikiti ethu wonke nje ahlelwe ngebhalo ukuthi illegal immigrant so bhathela liphephalo lelikhomba yena
udade wabo kaNkomo uNkosikazi Sibongile Ncube uthi noma nje sokulobubelo uhambo lusaselude ngoba kumele ahlinzwe njalo kulungiswe ithumbu elokheli liphumele phandle
asikaphumi ehambweni lolu elikade esikile lokhe siphakathi kwalo ubhuti lokhe salinde i-operation yesi-2 emarina ukuthi bem-operate and then bemlungise kahle belisele ithumbu manje usasebenzisa ibheki lestorm njengamanje nje silinde ukuthi silinde ikholo emarina ukuthi besifonele and then ehambe elungiswa after that asikwazi ukuthi sizama kusiphi istage kumbe kuzaba njani
uNkomo yena osesenelisa ukusihambela ubonge kakhulu abantu ngokwelula izandla bemncedisa ngosizo lwemali lokunye ngesikhathi sokugula kwakhe
ngibonga kakhulu kusukusela ebunzimeni lo kade emphakathini ongawabuza ukuzofika okakathesi isilonda lesiyana ngathi sesihambe kwaze kwafinyelela ukuthi kuhlangane so kwamanje ngibonga kakhulu isibane esincedisileyo kwaze kuzofika lakathesi
Umeli wenhlanganiso eyomdabu yeSpanish Cultural Society, Mnumzana Colin Dumani Mlalazi, uthi njengenhlanganiso yabantu besintwini bakubona kufanele ukuthi baphathise.
Sayisukumela into le, zangena izimali, saphathisa umfana lo, sasiqhatsha umuntu owayemthwala. Amuse sibedlela amthwali amphendukise endlini ngoba umfana lo simo sakhe sasisibi kokuthi hayi anything could have gone wrong lapha
udaba olufana lo likaNkomo luvamile emazweni afana leBotswana kanye lakwe South Africa lapho iningi elingela maphepha uhlala emazweni lali incijwa usizo lokwelatsha esibedlela umsekelo womeli weofisi yeZimbabwe leBotswana umnumzana Witness Ngwenya uthi kulabantu abaningi abakhonona ngendaba lezi njalo bazame ukuziphanyeka kuhulumende weBotswana
but sasifatshela abantu ukuthi kungaba njalo uhlani ligijimi libuye embassy lingabuya lapha embassy siliphe at least ngobavuma ukuthi singakwenzela i-temporary travel document temporary travel document ana is valid for 6 months so umuntu ngavelebe travel document ana sekuba yindlela yokuthi at least ngumuntu ophilayo oyazakalayo esikhathi esiningi esibhedlela laphana baya bengafuni ukwelapha umuntu vele ongelaphepha ongelayo
noma nje kuvame ukuba le mbiko uthele eBotswana leli South Africa alela izalwane zokuza kwelatshwa ngenxa yokuswela amaphepha lokhu kukhuzwa njalo nje izinhlanganiso ezilwela ilungelo loluntu emhlabeni jikelele ezinye izalwane zeZimbabwe zichapha umngcele ukuyadinga usizo lokwelatshwa emazweni awomakhelwane ngenxa yokusilela kokufana le mithi ezibhedlela esisekhaya ngingumqondisi Dube owendaba zeStudio 7 ngeSavron kwele Botswana
Ukuzemelika idale lejuri liqale lamhlanje ukuhluza ubufakazi kucala eletheswa wayengumongameli umnumzana Donald Trump elokufumbathisa imali engamadola zinkulungwane ezilikhulu lamathumi amathathu $130,000 untombazana uphila ngokuziveza umzimba emphakathini uStormy Daniels Lokho kulandela ubufakazi obethulwe ngabantu abambalwa abagoqela uStormy ngokwakhe lo wayeligqwetha lika mnumzana Donald Trump umnumzana Michael Cohen onguye owanikeza uStormy Daniels imali le labanye uCohen wavuma ukuthi wasebenzisa imali yakhe ukuze kungaveli ukuthi yayingeyokuvala umlomo kaStormy ukuthi angavezi ukuthi wayayicansini lo Trump Ekuthoniseni umhleli wephephandaba elithiwa The National Enquirer umnumzana David Pecker kwavela ukuba uTrump wayebhadala intatheli zindaba ukuthi zihlambaze ayencintisana labo kukhetho. Idale lejuri elilabantu abalitshumi lambili likhangelelwe ukuhluza amacala angamatshumi amathathu lane 34 awetheswa uTrump. Isinqumo sikhangelelwe ukuphuma ngasiphi isikhathi. ukuhlaziya lolu daba sixoxele olandela izombusazo welemelika umnumzana Tim Moringai.
I-prosecution yacaca sibili ukuthi kwakuhamba njani and ukuthi why efihla i-information enjengeka Stormy Daniels owayehamba la yenza izinto ezecansi ngoba sasibona ukuthi ngo-2016 i-race yona le presidential race e-America between yena lo mama u-Hillary Clinton yayi i-tough so ukuthi indaba yona le iphume lamanye ama la esephumile ngesikhathi sona leso nganto wayengazakwanisa ukungena ukuba nguye oba ngupresident weAmerica. So ukufihla yozona lezi ndaba wasebhadala umama yena lo imali zona lezi okungekho emthethweni but ijury ibimele icace ukuthi icala eliyenziwe ngumnumzana Trump yiliphi ngoba ma ama receipt lama confirmations akhona yona lawa ayebhadelayo na unumzana Cohen owayenguye igqwetha lakhe if they were personal notes kwakungela nkinga but yena wakufaka as a business a transaction so yona le imfihlo yengantwa imngenisa enkingeni
ngokubona kwakho nqa uTrump engatholakala elecala usekelo lwakhe lungehla kancane na
okwakathesi ukuthi ijury izabona elecala na hayi lokho sesikumelele sonke ngoba siyakwazi ukuthi bazanikwa ithuba lokuthi basebenze yona le indaba namuhla until babuyele either conviction acquittal or i hung jury ikhuluma ngokuthi babe ngakwanisa ukuthi waqila yini i-government or waqamba yini amanga sokala cala
kungasetshenziswa idale lejury ubona ngani bekungaba lomehlo kona
angiboni nje ngoba siyakwazi ukuthi in American politics ama Republicans vele ahlala lama Republicans ama Democrats ahlala lama Democrats so khonapho ngama 45% umuntu lo muntu le team yakhe but kulabantu abasibakhuluma njengama independents ama independents angkho singakhangela igroup langkhona ngama suburban women educated women labanye nje abangantu abaphakathi who don't have a party that they follow so khonapho ngama 2-3% i 2-3% yona le engama independents they are not democrats they are not republicans yiyo abayilwelayo so kunganthwa kusase khatshana ukuthi sibe kwazi ukuthi abantu bacabangani.
Lo ke ngumnumzana Tim Moringai olandela izombusazo welemelika ubekhuluma icingweni le Studio 7 ese Ohio khona pha kwelemelika. Kusigaba sabadabuka eZimbabwe abahlala kwamanye amazwe lamhlanje uGibbs Dube Studio 7 uxoxa lo nkosikazi Phathiwe Ngwenya ongumalayitsha.
Ngumalayitsha ngilayitshe impahla eziyemakhaya kakhulu bakithi ngicela isupport abangizwayo umalayitsha umuntu ongumama eyathengisa lami ukudla khona phela okuchini kodwa ayikaphakami kahle nje ibhizinisi yami nje ngizaposta emagrupini abantu bakithi abasekhaya abakhona de befisa ukungincedisa hlezi kungasebenza abantu basekhaya kungaba kukhulu ngiqhatha abantu basekhaya especially amantombazane lokuchinda ngapha lase deep suit
singathi ke kulayitsheni lapha ke ulayitshana
abafuna ukulayitshi impahla abangifonela enambeni yami ngingayibiza bangithola ku 0606094 3567 inamba yami ngiphuma every month end Blawayo Plumtree kwaMbediba emakomanguba ngivaya Botswana iBhayibheli ngithandi ngivaya Botswana nje indlela yami engisebenzisa
kodwa kunjani wenxebeka yini
ngisupporta ngabakhona ngapho babudu basebemazweni abathi sisiphathwe sicela usithengele ukuthi usihambisele ekhaya hayibona bayangisupporta kakhulu yibo abangisupporta kakhulu ukudlula abala lapha abaningi kakhulu zinengi kakhulu imoto zinengi kakhulu abantu abalahlekelwa imisebenzi angicabanga ukuthi abalemali zabo ezathi nje ukuphuma umuntu wathenga ibhakhi sithi uzayenza khona lokho okokulayitsha zinengi kakhulu impahla kungasilabo abasemazweni abangithumayo aya lamaluba ngila business ngithanda ukubabonga kakhulu maresizo
eh laba basemazweni bakuthuma njani
kade kade abantu bemazweni baba nthemba kakhulu ngazi why ngiyabonga kuloko futhi yiba uyathumela kuyimali ukuthi ngicela unjengele ukuthi lokuthi 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 uyihambisele kumza wami kumuhambisele kumamami kumuhambisele endaweni enje mina bese ngibisele receipt yakhe bese sithajana ngendlela nje esithajane ngayo kuhamba kanjalo nje
ukuchaza njani
ibuya ngokuthi ufuna ukuphathisa ini bazithi nje ufuna ukungiphathisa ngicela unjengele iziyami iphelile yokwakhe ekhaya ngicela uyonjengela ama ipenda enje enje ehlobolwe olhlobo olunje ngenza khona lokho akulokuze ngimtshele kumbe sifonelane ngise builders kumbe ngingaphi lapho endole khona ipenda ipenda nazi enamel oyi water paint wena ufuna ipufuna ipi color acho nje into yakhe nje ayifuna uyithola njengokubinjalo imali engaka okay mina ngucharge imali engaka
asidube ukubhathisa ke ezokudla lezo zifele emlonyeni la uyathathwa la
yeah angithi ngizomenzela igrocery uzangenzela ilist ngicela unithengele ukuthi lokuthi 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 ngiyamthathela nje iprice njengoba injalo nje nxa kuukuthi 3 rand 99 uyothola nje kuyi 3 rand 99 wesithi okay ngoba uthenge into ziwu-10 imali engaka sivumelane kanjalo nje mkhambe kuyosidiliva
egwanda uyafika
hayi egwanda hayi ibhebhija ngiyithandi kodwa sengingafika mani ithunyiwe
lo-ke ngunkosikazi Phathiwe Ngwenya uMalayitha ohlala kwele South Africa ubexoxa lo Gibbs Dube Studio 7 esejohannesburg kwele South Africa okwamanje ke sizwe imbono yenu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp
Hello Studio 7. Siyamuzwa uChamisa into azikhulumayo lento azibhalayo kule njini. I'm thinking le ndoda le idlayo esikhasa. Ukuthi reporter kobo Sadak, reporter ubona nathi Sadak ngavuma ukuthi belo new kid obuthe eZimbabwe. Sikhathele na into zikaChamisa lezi. So that every one wethu ona beyitshintsha ama t-shirt, beyitshintsha amabizo e-party, betshintshane. Sikhathele na into zikaChamisa kahambe kwenzela yibo lokho eyarale le nothi la. Kanti lathi kuqinisa amabandla akithi ngapha omthwakazi, o-MRP. Ungalaleli even amadoda angkhona omdenda silumo. Ngabantu abakhuluma into ezihlala enhliziyweni amadoda ezimini. Akhuluma into ezihlala izinto zikunoku imiqiniso lipheleleyo sibili ngoba kwabochamisela ukuthi umuntu enginjini ngakhonkota phandle ukugijima uthi abanye nomngene endlini uvala umnyango injani nxa sihambe bese zophuma ethi abenkwazi vita sozililumo okwangakhona ukukhathele nento zabochamisa lezi
Studio 7 Studio 7 hello ya ke sikhuza umhlola lo simuzo ethi izinduna zakithi zizosokumele zibambe uhlelo kulala abantu kangaka ngemva kwalokho bese kuthiwa uselungise imali leyo mali wayengazange alungise ngayo iZimbabwe wayekele kubulala abantu khangelani manje wakhipha izidlo akheleyo ayikho injalo kayisebenzi all over bonakala emaphepheni bebhadala abantu bonakala bebala ama dollars yasemelika bebhadala abantu president ibane bonakala iphethe imali ngezandla sithathe president bakithi singavumi ukubuswa isipuku lesi isipuku asihambe sobukela kiwe Zambia zinduna zakithi la kwenza khonoko thina si MRP sazoyiqala phansi
uJamisa kwalanto ozayilungisa ebambisane lalesi Sadak ngoba lesi Sadak le lokho kuyizana izami le nazama ukuthi kayi mesibaphe ivikelwa yiyo le ANC iANC le ilokhu kuyizana uma kungaphuma le ANC kume lamaya ama ruling party akusadakileyo isadakileyo ibe lama opposition party khona lapho kuyaphuma kuqala khona ukuba lulu ukuthi kukhitshwe lezana ngoba lezana le ivikelwa yiwo lawo ANC so akula nto ezalunga la ezisesilabo abantu abathendazela ukuthi ANC le iphume manje amathuba okuthi izana layiphumayo sekhona ngoba lo esesila le mgurukudi yabo ANC la izana langeke iphume yashari busenkano kuphela ama opposition party angeke uvumele ukuthi iZRPF lokhu ichana sezibona abantu babe befidwa ngamazwi abo bazokulala lokhu izophuma lezani le ithanda ingathandi ungabala ama opposition kusadak nabonga umasenga lakho obulawa ephumule kwedetis i-ANC lobe ngayo likhibuyele iyaqhubeka inaka izidingo zabantu bakhe ibanikeza izindlu zokuhlala ibanikeza 350 imali ukuthi bathenge igosa abangasebenziyo
lawo ke ngamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo zethu ezithi +12024650318 lezo-ke yizo inombolo elingazisebenzisa nxa lifuna ukuthumela isicelo sokuthi silithumele inhlelo zethu nsuku zonke hayi isikhathi kasavumi ukuthi siqhubeke sonke igama lami nguChris Gandhi asidibane njalo kusasa sikhathi sini
C
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.